Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyena ku Studio 7 ngesonto mhlaka 28 kuMbimbidi 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu namhlanje, hele India linika ilizwe leZimbabwe amajekiseni okuvimba umemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Those who cannot be vaccinated, such as young children, and those who are very ill.
Enelisi ukuba bahlatshwe okufana labantwana abancinyane, lalabo abagula kakhulu bathembele kwabanye ukuba balihlatshwe leli jekiseni.
Kodwa lokhu abanye bethandabuza ukusetshenziswa kwamajekiseni la. Uyakhala omunye wabalandeli bebandla leMthwakazi Republican Party wadutshulwa ngamapholisa.
It was pointless ukuthi ngiyesibhedlela sikahulumende siyacela ukwelatshwa ngoba babezongifuna incwadi yamapholisa oyiwona la amapholisa angidukulileyo.
Iqembu le-Landersfoot Workclub selikhethe umgcinisihlalo omutsha. Sizalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ilizwe leZimbabwe likhangelwe ukuthi kuzansa liza kwamukela amajekiseni e-Covaxin awukuvikela abantu kumkhuhlane we-COVID-19 eliwanikwe ngele-India. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Iphephandaba le-Herald libika ukuthi amajekiseni la aziinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75,000 azakwamukelwa yiziphathamandla zikahulumende. Amajekiseni la azasetshenziswa kanye le-Sinopharm le-Sinovac atholakala kwele-China. Umongameli Emerson Mnangagwa usanda kuhlatshwa ijekiseni ye-Sinovac phansi kwehlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1519 eZimbabwe. Udokotela Agnes Mawomba okhokela uhlelo lokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ehofisini kamongameli usanda kwethula umbiko okhuthaza abantu ukuba behlatshwe amajekiseni avuselela amasosha omzimba alakho ukulwisana legciwane le-coronavirus.
Those who cannot be vaccinated, such as young children, and those who are very ill.
Enelisi ukuba bahlatshwe okufana labantu ntwana abancinyane lalabo abagula kakhulu bathembele kwabanye ukuba balihlatshwe leli jekiseni. Ngenye indlela sithi nxa kungaba labantu abaningi abalihlatshwe leli jekiseni kwenza labo bantu bakuleyo ndawo babe ngabavikelekileyo. Kuyilaba bantu abalihlatshiweyo leli jekiseni abalondoloza labo abangazange balihlatshwe. Yanini hlatshwa leli jekiseni ukwenzela ukuthi kungabi yithi kuphela esivikelekileyo kulo mkhuhlane. Sibone ukuthi bavikelekile lalabo abanye bethu abangasoze benelise
ukuhlatshwa.
Usikhwica mfundo elobhisi banda umqondisi wenkampani yeGama Medical Laboratories uyakusekela okwethulwa ngudokotela Mawomva.
Kanti asebenzi imzekeliso wesando. Isando sibuye sijanga sisibhikile. Ungabe ulwekhele izibhikile njalo nje sisagcina sesinansi siyabhexa siyabhenda. Le virus injalo iyabitshaya umuntu. Umuntu laye elokuvikela kuvikelela kwakho. Angazivikela ngendlela azivikela ngayo. Uyakwanisa ukuyithundubeza ivirus kumbe njalo ayenze ibe bukhali. Yikho lokho esikuthi ngama-mutations. Nxa ama-virus emaningi phakathi kwabantu, ama-chances e-mutation lawo ayanda.
Kodwa kulabanye abantu abalokhe bethandabuza indlela abantu abahlatshwa ngayo amajekiseni besithi uhulumende kungani kaphumele egcekeni ngokusetshenziswa kwamajekiseni okuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo ngumnumzana God Knows Masuku.
Lokhu kuzenzela labo ade bengani abanaqiniso layo le vaccine ukuthi labo bazi phambili bazohlatshwa. Esingathi confidence kuma citizens ahlatshwe lawo ijekiseni le vaccine evikela umkhuhlane we-corona.
Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuthi abantu asebehlatshwe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba okulwisana legciwane le-COVID-19 bedlula inkulungwane ezingamachumi ayisithupha lanhlanu 65,466 elizweni lonke jikelele. Luthi kusukela ngombimbitho onyakenye sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lasithupha 36,818 asebetholakale bele-COVID-19 kwaphepha abedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu 34,466. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumavis Gama.
Amapolisa aqhubekela phambili ebopha abalandeli bebandla le-MDC Alliance enza imihlangano endaweni ezijiyeneyo. Enza lokhu ibandla le-ZANU-PF iqoqa imihlangano ezabelweni zonke zelizwe. Amapolisa asanda kubopha abalandeli bebandla le-MDC Alliance Maswingo, Mashonaland West kanye le-Harare ebethesa amacala okwephula iziqondiso zohlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini one-COVID-19 lockdown. Lokhu kusolwa ngumanyana wezwekazi le-European Union owethule umbiko namhla enkundleni ye-Twitter othi kukhanya engani imithetho eZimbabwe isetshenziswa ekuncindezeleni uzulu. Ilizwe leMelika lilombono ofanayo. Umnumzana Ned Price, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe, uthi akumelanga ibandla le-ZANU-PF lisebenzise imithetho ngendlela eveza sobala ukuthi lifuna ukuncindezela uzulu. Kodwa umnumzana Kazembe Kazembe, ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho, uthi kungamanga ukuthi basebenzisa imithetho ngendlela encindezela ababandla aphikisayo. Umnumzana Simon Kayamoyo, isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF, uthi bakhuluma abangawaziyo abantu bakwele Melika kanye le-European Union. Kusenjalo uyakhala umnumzana Kethani Nxeba Ndlovu, olilunga leMthwakazi Republic Party, wathi tula phandle kwenkamba yamapolisa yakobulawayo ngesikhathi bedinga umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo okwakuthiwa ubothiwe.
Mina ngadubuleka ngemva kwedolo elokhu eliqhubeka livuvuka kuyimanje. Abaningi abazi kangcono bacabangela ukuthi ngabe kulo hlamvu i-live bullet ngaphakathi. So then esithendeni ngadubuleka ngokunye engithema ngibangula, ngathola ama-pieces of metals okunjengalokho okutholwe ngabanye nje abanye abangufula laba abadubulekayo.
Welatshiwe yini kumbe isibhedlela siyalile ukuwelapha?
It was pointless ukuthi ngiye esibhedlela sikahulumende ngisiyacela ukwelatshwa ngoba babezangifuna incwadi yamapholisa oyiwona lawa amapholisa angidubulileyo. Engikwanisileyo ukukhipha ngokusesithendeni lokusengalweni okungama-pieces of metals okukhitshwe ngabanye abaningi esingakwaziyo lathi ukuthi kuyini. Ngikhangelele ukuya kudokotela ongeyokumele angihlole ikakhulukazi edolweni lapho engilimale khona kakhulu. Ibandla lami lingcedisile leMthwakazi Republic Party ukuthi lingitholele udokotela.
Kuyiqiniso ukuthi khona kwagcina sekujikijelwana ngezidina ngoba amalunga ethu ayengeke abukele indlela esasiphethwe ngayo, isihluku esasiphethwe ngayo ngamapholisa esihudule esikhiphela phandle. Besithi imibuzo esiyibuzayo ayizwakali.
Imibuzo esasiwubuzile ukuthi emapholiseni kuvelaphi ukuthi basilande ezindlini thina singasibantu ababalekayo. Ngabe ukusilanda ezindlini sokungimzamo yokuthi basifuqele ukuthi sizesicine siyohlala egangeni yini? Phela umuntu nxa uzomlanda endlini la ahlala khona akala option except to fight back.
Lo ngumnumzana Kethani Nxeba Ndlovu, umsekeli webandla leMthwakazi Republic Party obekhuluma le-Studio 7. Kasenelisanga ukhuluma lo-Senior Assistant Commissioner Paul Nyati, isikhulumeli samapholisa ngodabalolu ngenxa yokuthi ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Kodwa amapholisa akaye abika ukuthi abantu beMthwakazi Republic Party bayenza udlakela olumangalisayo phandle kwebulawayo Central Police Station.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Bazondile abaqotshwa kudalela eParliamente abathi ibandla leZANU-PF liphetha ukungezwani kumabandla aphikisayo akuqela ele-MDCT, People's Democratic Party lamanye. Umnumzana Kucakaphulu osanda kususwa kudalela eParliamente libandla elikhokhelwa nguNkosikazi Lucia Mativenga uthi kaziwa umnumzana Benjamin Lukanda watsela usomlomo wedaleleli ukuba abike ukuthi LPDP selifuna kususwe yena labanye bakhe. Uphulu uthi ibandla lezanu-PF yilo eliphehla konke lokhu.
Ibo labo uMathibenga la yena lo umabhala incwadi was a candidate eMashingo under the National People's Rainbow Coalition. Kodwa namhla uyavuka abhale incwadi athi yena userikhola abantu be-PDP ungu-Secretary General we-Party kaBiti. U-Speaker la yathatha incwadi leyana ayibale arikhole you know ama-members of parliament. And uSpeaker wayetsheliwe ngoba i-attempt leyo ingaso attempt yakhe yokuqala. Weseke wakwenza wazama ukurikhola amakhansela. USpeaker wabhalela incwadi watshela ukuthi u-SG wethu ngubani. Lo muntu osirikholayo is not our member. USpeaker uyakwazi. I-ZANU-PF ilawo amandla ngoba iphethe lezami isitulo esokudecide ukuthi into le zingayisebenzisa. Ilamandla abalamandla abangawasebenzisa lokuwa abuse. And in this case, it's a man that are abusive.
Kodwa umnumzana Ngqobezitha Khumalo, isikhulumeli sebandla le-PDP uthi, kumele uphulu umnumzana Tendai Biti labanye, abasanda kususwa edale lephalamende, bavume ukuthi bephula isisekelo sombuso webandla leli.
Ilungela ukuthi bakhulume njalo, kodwa noma i-court yongwayo yenza i-ruling naleyo, ukuthi bona akabasilo malunga e-PDP ngoba i-constitution yethu ikhuluma soqala ukuthi umuntu angasupporta elinye ibandla kaseyilo lunga le-PDP. Lokho kukhona black and white constitution yethu, laba bayakwazi ngoba sabhalasi sonke.
Umnumzana Eliphas Mashaba okubandla le-ZANU-PF uthi kabanasandla kulokhu okwenzakala kumabandla aphikisayo.
Kanti kulani, kanti uthilina, kanti ngivumelani, kanti kuripotwa nxa into zenu ziqondile. Indaba lingahambi ngibuyele ekhoti, kuyebuyelani ekhoti le ngisale ekhoti khona ngale ukuthi athi nasesirikhwelwe kubi. Njalo sibona zathi ZANU-PF yiyo enjani eyenza ukuthi silwe. And ndethemba ukuthi ujudge will throw that case away. Mbuza lihleka ubula ukuthi kanti nxa usilwa lo mfazi wakho endlini yakho yokuthi enye indoda ngomunye umama ngokhozi ukuthi lilo. Akulani lathi it's because lonke livele we are a creation of falsehood. We are a creation of people who had no agenda, a creation yamakhiwa. ZANU-PF, we have no legal right or legal stance. You would sing our cause with our to the colour. What for? Kabilani Lako, selecting Ebola Shagonama meetings abo. And Jalo, we are not there. We are very comfortable. Tina so far among a pandanism. So there one in Mundesam, some recolay, a Okilash is over Nazi Jelalai, Agona, a Jesuit part. Otherwise, we still command a 2/3 majority in Parliament. Hatch Aragabeshi.
Omnuzana Edwin Ndlovu, Obanda, the MTC Alliance Uti. Akuna ngcedo ukuyaphanyeka lokhu emthethwandaba.
Ukukhokheli bekangesenijamisa bayabe sisaba kumangalisa bafuna kube yi-one percent. Umashaba uthi sihambe ekhodi, kambe singahamba silandele isilwane sisikhangele. Ikhodi yeZimbabwe is captured as well. Yikho phela yiyo yanika iZANU-PF umbuso. Yathi ngingagwa uwinile kodwa iveki i-announce ama-results amathathu atshiyeneyo. Kuye ekhodi vele yiwuphethe isikhathi. I-ZANU-PF ikhepthe ikhodi, ikhepthe i-army, ikhepthe wonke ama-security forces.
Ele minika lalo lithi ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende kwenziwa libandla le-ZANU-PF elingafuni abantu abaliphikisayo eZimbabwe. Singawangeni kusigaba esilandelayo, sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abaningi abasebenza kwezempilakahle kule Melika abadabuka kuzwekazi le-Asia sebebandlululwa ngabanye abamhlophe abacabangela ukuthi yibo abayenza kube le-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Inkampani ye-Facebook isivimbe ukwethulwa kwembiko kamnumzana Nicolas Maduro, umongameli wakwele-Venezuela okuthiwa ukhuluma amanga aluhlaza tshoko enkundleni le ngomkhuhlane we-COVID-19. Uthiwa wethule ividiyo eveza ukuba sokulomuthi owelapha i-COVID-19. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sebedlula izigidi ezilikhulu 126 million asebehlolwe batholakala beleCOVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Unani leli isibhedlela lesi sithi sokubhubhe abafika phose izigidi ezintathu 2.8 million. Icalo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siyalubuyelela udaba lokuncitshwa kwenduna yakogodlwayo uvezi Maduna Mafu isicoco seqhawe lelizwe. Sixoxa lenkokeli yomdabuko uFelix Nhlahlama Ngwendiweni.
Indaba le yobuqhawe Heroes Acre kuba ihero i-national hero. Kwakufuza ukuthi noma ulandela party iphi nxa kwakuvela ukuthi hayi usebenzile wenza lokhu lalokhu lalokhu ungene khona pana lakho kube le independence singathi committee ekhona engahluza konke lokhu ukuthi hayi lwana kufanele angene lwana kufanele kangene manje iphutha la angena ngenxa ukuthi indaba leyi bahle bayigoqa bayifaka ku-Politburo.
Kuyini ongaqondanga ngokuba udaba lolu lubanjela idale le-ZANU-PF Politburo?
I-Politburo yona ibiza i-Party 1 na-ZANU-PF kuphela. Asoze ungeni ku-Politburo nxa uvela ku-ZAPU, nxa uvela ku-MDC, nxa uvela ngaphi ngaphi uthi namhlanje sizama ukucungulula ugodlwayo uMathayi uthi simnikeze isicoco lesi. Awungeni ku-Politburo. Yikho ke nxa usulandela indaba leyi igobe khona phana yahle yangena yathi hayi indaba yesicoco isiyindaba yepolitiki isindaba yepolitiki nxa isiyindaba yepolitiki wena ongekho kuqembu leli noma usebenze kanjani asoze uthole isicoco lesiyana. Yikho ngiyitshayelela phansi ukuthi Mahlabezulu Mandebele nganeno nganeno ngento leyi ngoba yagoba ekuqaliseni umuntu esimadle ugodlwayo uMathayi khona phana siyakwazi ukuthi liqhawe ukuthi abamnikana isicoco akuvali ukuthi umdladla angatshaya ihlombe agiye ngaye ngenxa ukuthi ilokhiyana kwagoba ekuqaliseni lami nginje ngangizazonda kakhulu ukuthi hayi Mathayi singakunika isicoco lesi nxa uzalala ku-Heroes Acre. Umdladla wazancifa ancife ancife ancife. Ubuqhawe akudingi ukuthi ye ngiliqhawe ngenxa sengivume ukulala ku-Heroes Acre. Hayi, uliqhawe jikilili.
Pho ke kumele nxa kusiya phambili abantu benzeni.
Kwamaqhawe bawadube kumele kuphume ku-Politburo, kumele kuphume kuhulumende. Kumele nxa siqiniso kumele sibumbe into efiswe ngabantu abantu laba abazakhethwa ukuthi hayi yini committee elithize elingabambanga hlangothi elingangenanga kupolitiki liseceleni engxenye amakhosi athize abafundisi othize obani bani totally totally separate from ipolitics yonke kwenza ukuthi kube yibo abahluzayo. Ngoba sokusobala ukuthi laba ama-politics behlulekile dube behlulekile.
Udaba lethuluma lapha namuhla. Besixoxa lenkokeli yomdabuko uFelix Nhlahlama Ngwendiweni. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sinesizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungameli inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ikuhlala njalo sihloko zinkosi ezithandekileyo. Ngolunye usuku njalo lapho esabelana khona ilizwi lenkosi zama ukubana siphakamise imiphefumulo yabadangileyo. Kuleliya iviki ngathi mina sizaqhubeka silalela sisizwa sikhumbuzana sixoxisana ngamazwi akhulume inkosi uDavida owayengasweli lutho ekhomba ngophakathi mpela mpela esenzelwa konke engabe yini ayifuna babemenzela. Kodwa wasenanzelela ukubana lanxa elawo amabutho eyinkosi esenza konke esenzelwa konke izifiso zakhe zonke zenyama zigcwaliseka, wabona ubana ekugcineni uNkulunkulu uJehova nguye ongumlondolozi wakhe. Kodwa ke namhlanje lapha nxa saqhubeka naleli lizwi sizabona ubana evesini lika 7 ukuthi uJehova uyakukulondoloza ebubini bonke. Sihlobo zenkosi ezithathekileyo, ilizwe ligcwele ububi, ilizwe lonakele, abantu abasathembani, ubutsotsi, inkohlakalo, ukwenza zonke izinto ezikhohlakileyo ezimbi zikhona phakathi kwesizwe. Ngiyake ngithi-ke nxa ngihambela ezibhedlela bakhona abagula imikhohlane abayigula nje imikhuhlane. Kodwa ngingahambela esibhedlela kusukwana esanda kwedlula ngafica elinye ijaha elalizihambela lisuka lapho elalithekelele khona selisiya lapho elihlala khona. Baleza lokhu abakwenza indoda leyana esibala ngayo yomsamariya olungileyo. Abantu kabasalunganga, abantu sebesesabisa, abantu sebeyizilwane. Xa uhamba phakathi kommango kungangcono ubone ubabhemi, kungangcono ubone imvumbi imbuzi, kumbe yona impala kungcono ulokuhlana lo muntu ngoba abantu sebegalula ebubini. Abanye bagalula ebubini ubabone ukuthi impela bahamba imota ezinhle ezinkulu balezikhundla ezisabekayo kodwa banuka ububi. Ububi buphuma emlonyeni wabo lengqondweni zabo. Bangashaya amathayi lamasudu, omama bashaya izigedi lemicelekiso yonke etshiyeneyo. Kodwa konke lokho bezama ukuvala ububi obungaphakathi ngobana into engaphandle iyabonakala futhi iyakhohlisa. Kodwa into engaphakathi komuntu yibo ububi obedlula bonke ububi ngobana inhliziyo ingaphakathi kayibonakali. Kodwa izenzo lamazwi alowo owenza ububi kuyazikhanyela nje. Abanye ngikhuluma kunjenje ngabakhulumisani labanye abantu. Abanye abantu kunjenje izandla zabo zithonta igazi labanye abantu. Nxa ngithi ukuthonta igazi angithi ukubulala bulali, kodwa sibangela ubana abantu abaningi nxa ububi esiyibobona abantu bangahlaliseki. Yikho sidinga ukuncedwa uJehova kubana silondoloze ebubini lobo esibubonayo. Buningi ububi esibubonayo, sesizitshala imikhuhlane. Sikhangelele ukubana labo abanye abasikhangeleyo ubana siphile bona bangacabangela bona bodwa ngobana inhliziyo zabo zigcwele ububi. Abantwana balalela abazali, abazali labo abanye balihlazo phambi kwabantwana ngenxa yobubi lobo abantu asebexubha ngabo ekuseni batshone ngabo bavukisane ngabo ngoba beleli besebubini lobo abalabo. Inhliziyo zethu kazigezeke, kodwa ke sithi nxa sizama ukuzigeza sizithwale zonke izinto lezi zise uJehova ubana silondoloze ebubini. UNkulunkulu kasilondoloze ebubini emndenini yethu. Asikhulekeni Baba Thixo, silondoloze ebubini ngobana lobu bubi buyasigalulisa. Sengathi ngamandla akho usikhuphe kulobu bubi ngokusilondoloza. Fikela manje uzobona phakathi. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Yebo, Zuluganda bamthokoza omuhle Zimbabwe omuhle ngiyalibengelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla kuhlelo sihlolisisa indaba yeJackson leSinopharm elisetshenziswa elizweni ukuvikela iCOVID-19. Kuhlelo silothando lwenkosi Inkomo wenhlanganiso yeIM for Bulawayo Fighting COVID-19. Siphinde sixoxe njalo labalandeli bomsakazo weStudio 7 abaphila kwele South Africa, Witness Mpofu kanye lobutho lezimcini. Kwele South Africa zulukandaba kulabantu abedlula 52,600 asebelahlekelwe ngumphefumulo ngenxa yaleli gcikwane. Saqala ngokuzwa umbono kaThando lwenkosi ngalolu daba. Thando, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela umbono wakho.
Ngicabangela ukuthi abantu abaningi abazwisisi ukuthi kanjele i-COVID-19 kuyini okokuqala. Kini okwesibili, abantu abaningi vele abazwisisi ukuthi kanti i-vaccine leyi isebenza njani. Njengoba ivela khona eChina, babuza abantu abaningi ukuthi kanti i-vaccine leyi isebenza njani. Yizo ezinye izinto ezenza ukuthi abantu babe lokuthikaza nxa sikhuluma ngokuthi hayi kanti i-vaccine bantu asithatheni i-vaccine sizivikele emkhuhlaneni lo we-COVID-19.
Ngombono wakho, kuyini okumele kwenziwe elizweni ukuze abantu bakwamukele leli Jackson ngobuningi bakho?
Okumele sikwenze ukuthi kumele sikhulumisaneni kabanzi ngale vaccine leyi. Ngazethi i-government yethu ifike yakhuluma ngokuthi hayi kumele intathele izindaba zincediswe, zihlonyiswe ukuthi khona zizanelise ukuthi zibhale indaba kakuhle kabanzi ukuze abantu bazwisise nge-vaccine. Okuqakatheke kakhulu ukuthi khona abantu bathole i-information ecacayo. Singayenza njalo abantu bazayizwisisa i-vaccine. Sikhumbule phela ukuthi asiqale eZimbabwe ngokuvaccinate, asilabo abantwana bayavaccinatewa every other day, bayavaccinatewa abantwana measles, bayavaccinatewa kupolio. Namuhla sesikhuluma nge-vaccination ye-COVID-19.
Hayi, siyakuzwa Nkomo. Siyabonga ngokungena kuhlelo othi sizwe imibono yabanye ngalolu daba. Sizwe nombono kamnumzana uWitness Mpofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Leli Jackson, abantu abaningi hayi banqaba nje ukuthi bethathe leli Jackson ngenxa yalama-theories, lawa ama-theories amaningi la asuke ebantwini abaningi, ngoba abanye bawathatha nje lawa imigomo leyo. Kodwa hayi, mina kumanje hayi kayithathi le migomo leyo. Siredi nje ukuthi uma kungathiwa ngiyithathe.
So wena uyakhuthaza abantu ukuthi balithathe?
Ya, into engayikhuthaza ukuthi abantu abakhululeke ukuthi beyithathe leyo mgomo. Sithole ukuthi sivikeleke nje kuleli ubhubhane leyo. Prevention is better than cure. Ngoba lo mkhuhlane lo is real, COVID-19 is real, uyabulala. Yeso sikhozi umkhuhlane okhona nje kumanje, and yinkinga enkulu esibhekane nayo.
Yebo-ke Zulukandaba, liyamuzwa uWitness Mpofu. Umpofu khanya ngani uyasekela okushiwo nguThando ngendaba yokufundisa uZulu ngaleli Jackson, esithi kuyinto eqakathekile kakhulu. Sigqiba uhlelo le true Zulukandaba, asizweni umbono ka Butholezwe Mgcini.
Eqinisweni ukuthi nje abantu abazange banikeze ulwazi ngokugcweleyo nge-vaccine ngesikhathi isiza. So yikho abantu uthola ngani ukuthi abanama-doubts. Funeka ukuthi abantu bona banjani bafundiswe, bakwanise ukuyemukela, ngoba uma sesizwa bathi le vaccine iyasebenza, iyabasebenzela kwamanye amazwe lapha sebeyithole khona.
Hayi, siyabonga Butholezwe ngokungena kuhlelo. Zulukandaba, sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje. Asidibaneni kuhlelo Livestock the Connection ngolwesibili, lapho siqhubekela phambili sihlolisisa lolu daba. Ake Zulukandaba, isikhathi sesesidlungi mangoyi olebalulisayo ngenjabulo. Igama lami nguMaigobe. Mthakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga Maigobe. Kwezemidlalo, uJohn Fox Banda, usomabhizimusi wakoBulawayo, usekhethwe ukuba ngumgcini sihlalo we-Highlanders Football Club. Ukhethwe namhlanje kukhetho olwenzelwe e-Highlanders Football Club House. Unqobe umnumzana Kenneth Mhlophe, obebambe isikhundla lesi okwesikhatshana. Omunye okhethiweyo ukuba angene ku-executive ye-Highlanders Football Club ngumgcini Mafu, osengu-committee member. Kuzobuya-ke unobhala jikelele uMorgan Dube. USibanda ubonge kakhulu abantu abamvoteleyo lalabo athi abamvotelanga, esithi yena uvele uzimisele ukusebenzela iqembu le-Highlanders Football Club. So hatibi uhlelo lwamhlanje wathi sangele ebesilazo. Ela India linika ilizwe leZimbabwe ama Jackson okuvimba umemetheka kwegciwane leCOVID-19. Kodwa lokho kulabanye abantu abathathi navuza ukusetshenziswa kwama Jackson la. Uyakhala omunye wabalandeli bebandla leMtwakazi Republican Party wajutshulwa ngamapolisa. Iqembu leHighlanders Football Club selikhethe umgcini sihlalo omutsha. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa ngenjabulo nguGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.